So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku-19 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadobo lapho kutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC lwesatshelwa ukuthi luzaveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olusabekayo kakhulu ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuchaya uMangoyi sizwe ukuthi utshaywe imoto ezandla akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbe igundwane kumbe inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe imoto ezandla PF. We are going to deal with them decisively.
Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha udaba lwegugurawundi luzaphumelela na?
Kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona qalisa ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke njalo.
Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luthi luyakhula njalo soluthole amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqintiza lesi sigaba.
Asikafinyeleli enanini esilifunayo, kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela, but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadobo lapho okutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC kungaba kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olusabikayo kukhetho lomnyaka ozayo. I-CCC ithi amalunga ayo atshaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF ezigabeni zombili ngesikhathi bekhankasela ama-by-elections akamanisipala azakwenziwa ngayonale impelasonto. Abalimele bagoqela amalunga edale lephalamende abomnumzana Daniel Molokele omele iwange East, umnumzana kucacaphulu oyinkulumane lonkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo yena onguye obhaqabulwe kabuhlungu. Ibandla lezanu PF liyakulandula lokhu lisithi ayisilo elidalelo ludlakela, njalo lithi abasekeli balo yibo abatshaywe ngamalunga e-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Kudahobe.
Yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke kusukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse, uma kulokhetho udlakela kalukho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla labe besebenzelana neqembu lenkululeko kumbe leqembu eliphikisayo ele-CCC kathesi bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela le-safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu abavusayo amaqembu awe-politics nakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi etshaye abanye babo, atshaye amanye ama-Zimbabweans, kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolo lokhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapholisa akhona, ama-commission, ama-electoral commission akhona, kodwa konke lokho akusebenzi umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi uyabe kuleqembu eliphushayo ukuthi kube nomsindo.
Amakomishini akhona ungathi asilela ngapi njalo kuyina mele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje sikhangela lapha iPeace and Reconciliation Commission kanye lapho Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo ukuthi lawo makomishini kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo, ukuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-PF. And into eyenza kube njalo kuyukuthi abantu abayibo abangamakomishina abahlala kuwona lawo makomishini kungabantu abakhethwa ngumnankagongo kwakhe. Yeye kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-applyela leso sikhundla. Kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa uku-appointa, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha amakhomishina. Ngakho-ke kungaba into ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo makhomishina asebenze ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke amakhomishina akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-PF.
Lo-ke ngumnumzana kudahobe igqwetha elicubungula ezombusazwe. Kusenjalo abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abebandla leZANU-PF bengaqhubeka ngodlakela bazaphindisela. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leli umnumzana Mudenda Chilumbo ufunge wagomela wathi abeZANU-PF bengalokotha bahlasele amalunga ebandla leMRP bazawukhomba olotshwala.
Ngiyabonga baba Chris, ngizwile umnankagwa simbonile esesithethawuzi kobulawayo ekhuluma ngendaba yegugrawundi. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lwegugrawundi onguye o-implicated into the case asondaba yama-chief. Le is a political issue because it was politically motivated and asingeke samvumela umnankagwa othengeze konoko. Konoko akwenzayo is a violation of ama-international laws. Ngiyangeke samvumela. And khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le, ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting ama-public hearing bazawenzela ezulwini not lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu eMathebeleni South phambilini kokhetho, ungathini wena ngakho lokho? Njalo ubona ungathi ukhetho oluzayo luza kuba lunjani?
Sithi thina hayi hayi batshayani nabe-CCC malifuna ukubona ukuthi lizwe kumbe i-dictatorship ikhitshwa njani. Tshayanini ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign lilamanga izana ngeke yasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, kabaqiphelele ku-CCC lapho okulombuso wemashona nothi ku-MRP. Ukutshaya umangoyi sizwa ukuthi utshaywe yimoto yezandu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbe igundwane kumbe inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe yimoto yezanu-PF, we are going to deal with them decisively.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo, umkhokheli wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni leStudio 7 esebhinga. Kambe uhlelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi luzaphumelela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabanengi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ukuthiwa luzakhokhelwa zinduna zomdabu. Abanye bathi lokhu ikudinga nje usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo okwenziwa ngumongameli Mnangagwa. Kodwa umfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yeChristian Alliance uthi lolu hlelo lungaphumelela nxa kungalandelwa indlela oluhlelwe ngayo ngabezwe izinduna eziphiwe leli qetsha ukuthi zilungise lolu daba.
Siyakhangela imbali yalendaba yombhuqazwe eGoground, sikhangela ukuthi kusukela ukwenzakala kwayo dala ma-1983 osokuze kuphose kusinike 40 years siseduzane layo. Kutsho ukuthi ngokokuqala ukuba uhulumende kube logwalo lapho esingananzelela khona ukuba uhulumende uyavuma ukuba lento yenzakala, njalo kule mzamo yokuzama ukuthi kwenziwe olunye ulutho uze kulungise le ndaba. Lokho kunekwakusenzakala kusiba lesifiso, kodwa lolu hlelo osolukhokhelwa zinduna siyananzelela ukuthi lungabe lusinika ke esingathi kumbe isisekelo sokuqalisa ukulungisa lolu daba. Bengikhangela ugwalo lwabo oluzabe lubancedisa ukuthi bazasebenza njani olokuqala lolu abalukhiphileyo. Umbona luyatshengisa njalo ukuthi lindaba bafuna ukuthi izinduna yebo ziyabe zikhokhela, kodwa bakhangelela ukuthi kube labafundisi, bakhangelela ukuthi kube labane lezinye inkokheli eziyabe ezikhona ezigabeni ezehlukeneyo ezingabancedisa zibaxhase. Ngakho ke ambona ukuzaba umsebenzi wezintuna kuphela, kodwa kuyaba umsebenzi wesigaba sonke. Ngakho ke ngalokhu kungalandelwa ngaleyo ndlela, mbona ngani kuyaletha ukuthi kube lethuba lokuba lolu daba kube le ndlela olungasetshenzwa ngalo. Njalo into eqakathekileyo izabe iyukuthi kucace ukuthi kambe zona izintuna ekugcineni kukhangelelweni, kukhangelelwe ukuthi zikhiphe nje esingathi i-report eyokuthi abantu ba teni kumbe zizakhipha njalo ukuthi njengoba abantu sebekhulumela indaba ngalindlela kungcono kube lama recommendations ukuthi kusetshenzwe kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu okuzayenza ukuthi uhulumende enze olunye ulutho. Nanzelela ukuthi uhulumende uthi nxa sikhangela indaba yezithupha, indaba zama death certificate, yinto avele sesithi sefuna uqalisa ukuyenza uyisebenza. Njalo singakhangelisisa ukuthi khala kulezinto eziningi ezingathi ezilula ezingadingi imali ezingenziwa nguhulumende ukuthi lolu daba tholakale ukuthi abantu baye phambili.
Indlela okwenziwa ngayo le yokuthiwa abezomdabu izinduna yibo abayalandela bekhulumisana lozulu, ubona ngani kuzaphumelela yini lo, kumbe ngakwakhethwa abanye abantu abangayisibo izinduna?
Ngokuzwa kwami ngiyakholwa ukuba izinduna lazo zisalungisa ukuba uhlelo lolu bazalwenza isikhathi esingakanani, nini luyaqalisa nini. Bona ngani lokhuyana sokusezandleni zaso izinduna ukuba zikulungise. Ngakho ke kuyamele engxenye sike sibe le esingathi sibanikeni ithuba mbijana ukuthi sizwe ukuthi bona balungise. Kungabe kusese ngathi early kumbe singabe siphangise kakhulu ukuthi siphawule ukuthi hayi kuzokwehlula. Asikeni sibanike ithuba lokuba benze amaplan abo, benze amacebo abo konke, sibekwazi ukuthi hayi baplane lokho ngalindlela langalindlela. Kuzaba lula ukuthi sesingakhuluma ukuthi hayi nxa kunje ingcevela kusoze kusebenze, benxa kunje ingcevela kuzasebenza. Benanzelela ukuthi zona induna kodwa sesigabeni esihle sokuthi nxa bengasebenza lo muntu wonke kusetshenzwe, kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona, qalisa ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke njalo lokuthi abantu bakwanise ukubhodla bakhulume ngale ndaba.
Alo ke ngumfundisi uSenis Banda, isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezenkolo abasekela umongameli Emerson Mnangagwa ePastors for ED olumathubhelele North olubunjwe ngenyanga edluleyo luthi luyakhula njalo soluthwele amalunga amanengi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba. Obona ukuqoqwa kwenhlelo kulolu gatsha umnumzana Damuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLubane uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunenge ngenjongo yalinhlanganiso.
I'm a structure that I call each and every day because wherever I am going or we are addressing Aban, because you know Aban by the Funguzela from the horse's mouth, Ubuti, Liu Chumaela, Evangeli, Elinjan, Asika Finelli, and the Silifuna Godaga. This is a new Ubuti. We mobilize, we talk to servants of God. We are not only focusing on Omonga Melupel, but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop. Ifuna Aban Tabaitanda Zelai, for Zimbabwe Ubuti Melu.
ukuthula ifuna abantu abayithandazelayo. So that is what we are looking forward for, ukuthi kona let Zimbabwe even a peace. We are approaching my election. We are servants of God. We are going to stand on the gap. We are saying people, hey, as we are saying, we are not forcing anyone. Ungezomuntu sithi ukuthi akho nabafundisi bebamba abantu ngodlami ukuthi bebuye lokhuzeni umbuzo ombuzo nokuthi kungenxa yani sikethe ukuthi sisekele o sikhase ubaba umnangagwa simkhasa ngemthandazo ngoba ke kungumsebenzi wethu thina esawunikezwa nguNkulunkulu ukuthi sifuze siwakhulekele amakhosi omhlaba kungakhathalekile ukuthi okhona ngaleso sikhathi ungubani but kuyadingakala ukuthi khona whether we like it or not into esalayo ukuthi kathesi he is the president of the Republic of Zimbabwe siyavunyelwa iBhayibheli ungabala uRomans ngu-13 verse ngu-7 iyakhuluma ngokuthi kasizehlise so ngezinye indlela thina sizehlisela kuye siyazehlisa kumbe ngusobhuku okhona esigabeni siyazehlisela kulowo sobhuku ngenxa yani ngenxa yokuthi nguye okhona osiphethe osikhola ngaleso sikhathi
bakhona abamsolayo umongameli Mnangagwa besithi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu kukanti abanye eMathebeleland balokhu bemsola ngodaba lwegugu round lithini njengabafundisi beMathebeleland ngalokho
abantu bengafuna ukukhuluma iqiniso ziningi into esikwanisa ukuzikhombela esesizibonile ezenzakalayo ezikhutshwa nguye ngingafuna ukuthi ngubonise nje into ezimbili ezintathu ungakhangela eMathebeleland no silegwa idamu elegwa iShangani elasungulwa ngo-1904 but kathesi kuthe khona ngokuba kwakhe if you go there you see the improvement, the development that is there. Okay, sweet. Ngikhuluma ngeMathebeleland not angikhulumi ngenye indawo ngikhangela eMathebeleland kuphela hamba eLupane Provincial Hospital kathesi uyefika khona phana you see ukuthi zikhona into ezenzakalayo so ukuthi umuntu vele yena ngayo sesijele ukuthi vele into le engayithandi uyahlala vele engayithandi then the issue of ground izinduna zibesihlangene ngoba zanikezwa lawo amandla ukuthi kababonisane ukuthi kuyini okungayenziwa khulunyiswane labantu kukhunyiswane umlotha abantu bebuye behlanganisa amakhanda so as a servant of God lathi siyangena khonapho ukuthi sincedisane labantu
Hello ke ngumnumzana Damukanyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLupane obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala amaningi izolo abanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni wokuxhasa umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa Teachers for Economic Development eHarare. Leli phephandaba libika ukuba izikolo zibanjwe ngamandla ukuthi zihlawule $10 ngasikolo sinye emhlanganweni lo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale lecabinet livumelane ukuthi isisebenzi esithola imali ephansi elizweni jikelele kumele ibe ngamadola alikhulu lengxenye $150 ngenyanga ibhadalwa ngedola leZimbabwe kodwa nesilinganiso esiyabe sikhona ngaleso sikhathi esedola leMelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Siyabingelela abasakazi bethu nje bonke engasoze ngiqambe ngamagama siyalithanda. Igama lami uRichard Duke ngikhomenta eSouth Africa. Ngibuye ngixolise ukukhulumela umfowet lo anode khona abasakazi kungani bethi abasolwa bezanu PF vele umuntu mengakathola akala elicala umagistrate umsakazi akufuzanga etule icala. Njalo kunye bafowethu asikwazi singenza kanjani ngebandla lezanu PF ngoba kuyacaca ukuthi plus yakula mbuse nga uthola kuyenzakala nje akulo tsangirayo ayeloke etufunilise but kwayehlula la ku triple C kuyakhanya ukuthi angeke silitholelize bafowethu manje siyaza kanjani ngoba South Africa siyahlupheka eZimbabwe la kusithole nzima so bafowethu asazi ukuthi kwenze kanjani kulesimthandazi uNkulunkulu athi ngangenelelizwe laseZimbabwe ke tshintshe sithole nzima eSouth Africa sithole nzima eZimbabwe post aphiphela kuphi ngiyabonga bafowethu bestudio 7
salibonani salibonani baphathi bohlelo linjani kustudio 7 hayi na CTA ukuthokoza ngenhlelo elisinika zona umihla lamalanga sike sikhulume ngabantu laba abezanu laba abantu bezanu laba abenza izinto kambe bexabana labantu beceda lapho beyale ogawule laba bonke labochuma abalanhlonini ngezinto abazenzayo nanke lamapholisa lawa eZimbabwe lawa abathi ngamaZRP la akusela amapholisa othi amaZRP usithi iZimbabwe Republic Police sokuyikutsho kuphela leyo iZanu Republic Police ngoba into abayenzayo sebesebenza bengaphansi komthetho weZanu abasalweli lizwe balweli iZanu lamhlanje abantu laba abachaye balimala ngakulimela abezanu umnangagwe ngadale bathi ukuthi gijimani libopha abantu laba abakwenzileyo kodwa ngendlela yokuthi iZanu yebo elimaza abantu betshiphusiko kuyanyathelwa kuyanyathelwa nangu sehlo abathuma ukuthi abayimangala abantu bezanu laba hayi sesidiniwe ngabo thina kodwa belibambe lingatshoni linye ilanga labo lizabajonela lizabajonela sibili ngithanda li audio yami ukuthi ivalwe ivulwe sibili ukuthi abantu beyilalele okukhulumayo engumcijo kamkhwanazi hayi zanu sikhathele ngani mina ngakho sikhathele into eliyenza emhlabeni asesikhathele kungani bengelanhloni ngento abayenzayo
salibonani salibonani ku studio 7 salibonani salibonani bonke abasazi linjani ayibona indaba kamna ngakwele afuna ukuyenza lapha kithi la asondaba eright le amatshona afuna ukudlala ngathi la badlala nengqondo zethu induna lezi zingavuma ukuthi zona kube zezithatha udaba lompoqhazo wegugrawund lezi aziboni ziyasetshenziswa siyasala siyizilima thina vele lokhu ufuna international criminal court lokhu yikho ufunakala thina sifuna i-truth commission TRC yesiyifunayo
kubo bonke abantu abalalela e-studio 7 labasakazi indaba yegugrawund le indaba ehluphayo ngempela umuntu angagwasibile kalaye imandate yokuthi abe lezinduna zakhe already sengisizofu abantu abanjengo-Fortune Shamirumbira abantu esibaziyo ukuthi ngabezayo sebethi bale method abaza kumbe i-structure sama-questions abaza izinduna ezizabuza ngayo abantu yinto esihlalele phansi ngabantu bezanu bayehlela ukuthi kumele ibe so ukuthi impendulo zibe kanje kanye asikufundi thina abanye sasinda kuye gugrawund ya ngabotshwa mina ngahlala ekafuse 3 months ngikatswa ngaba le mangila ngilama multiple fractures ngasuka another 3 months ngisebhalakwe the day ngisukile ebhalakwe ngaya e-stops camp ngayachiswa khona ngiye kuchisweni kwami ngasemphuma ke lapho umhla khona lokho ngiqeda ukuchiswa around 3 p.m. sengihanjiswa egwanda lapho engasuka ngareleasewa khona ku old police camp ikho hayi indaba yabo yabo mina ngakwa yile gugrawund le ayisiphathi kahle ivele kayimelanga kube njalo mina ngakwa vele kayiphume kuyo lezi nduna lazo zingathengisiwe nxa zizinduna zabantu aziphume kuyo ikakhulukazi no Fortune Charumbira lo seqalisa ukuthi bale structures ama questions abazabuza ngayo ya hayi sikufuni lokho ngudube lo egwanda
linjani bantu bako studio 7 linjani siyabonga ngezindaba elisilethela zona ngifuna ukukhuluma ngezinduna lezi esezithengiswe izulu lomhlaba ngumnangagwa umbulali zinduna labo sobhuku yekani ukuzifaka enkingeni elingayaziyo yekani ukuthatha imali kamnangagwa lithi lizolungisa izinto elingazaziyo elingazange lizitshelwe ngesikhathi beziplana langesikhathi bezenza lingazifaki entweni lezo yekani ngoba zizolihlupha lezi zinto
yebo bantu bakithi studio 7 hayi impilo inzima madoda elizweni lethu ukuthi asiyaphila ngokutshaya kuphela kuyazi kufanele kufika isikhathi sokuthi lathi singayisabi sigqazi kala ababulawa igugrawund babeyizithutha yini ala ababebulawa bengelalutho ezandleni la bantu impela abafuna ukuyokelelwa bafuna ukuhlaselwa noma behlasela nje kuthi ma kuwukuthi kulelo kuzene naleyo ama-bi-original lawo abantu besiya kwahambe ezidluzelele befihlile mina ngambona abana kwazulu amazulu befihle imikhonto olokuzeni befihle imikhonto embelweni ma isuka bekhwathi imikhonto emqubeni kugwazwana into efanele iyenziwe vele ukuthi sona siyabuyela emuva ilizwe la lati ngelethu sifoko ofo lentombi angeke usincede ngalutho masabizulu ngiyalitshela mpela umuntu okukhulumayo la uMaphosa endaweni yakondolwane ngiyabonga
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ngiyalikhulumisa ngiyalikhulumisa into emangalisayo mina yokuthi kanti indaba abantu bezwane bevala ukuthi abantu besisibe campaign bebesilwa bebachaya besenzenja kambe kababona ukuthi ukwenza kwabo khonokho yikukutshengisa ukuthi bona babusa ngodlame vele ilizwe leli balithatha ngodlame abakhululekanga kade indaba beabakhululi labo bekhululeke nxa bethi babadlile kubonakala ukuthi babadlile ngoba bakhululekile manje nxa bebavalela bebachaya besenzenjani kade abanye basezibhedlela akuphela kuyacaca ukuthi vele bona abawini bona bansara babamba ngodlame akukho rayithi lokho ngikhuluma ngikhona lapha etholotho
ye hayi yazi kwesinye isikhathi ungazenzona ngathi uhlakaniphile kodwa wathi ngelinilango zobathola ontanga yabo ikakhulu indaba le eyenziwa ngupresident wezimbabwe emaso emnangagwa le uthi udaba lwegugurawundi ubulala abantu kedapho yena esebuya sesithi udaba lolo kumele luphathe so kahle kahle kwabo lozenza yinangani uhlakaniphile kahle kahle phela ungachaywa umuntu kedapho indaba yakho le njengoba sengikuchayile kumele ukuthi siyiphathe so indaba leyi kayidingi mnangagwa lezanu p f ugawela womnangagwa indaba leyi ufumaneka i-international court ibe yiyo ephatha udaba lwegugurawundi ngoba umnangagwa azange wafelwa isihlobo sakhe nguye owayethumela abantu ukuthi bezobulala abanye abantu so indaba le ukulunga kwayo ukuthi luphathwe i-international court of justice ababulala abantu beboshwe abantu laba babulala izihlobo zabo bebona ngathi babhadalwa njani njalo bekhulume into abayifuna ukuthi bafuna ukuthi kwezwe so babefuna ukuthi bafuna ukuphuma ezimbabwe amazwe ehlukane yikho lokhu ngoba anti kulapha kufuneka isinqumo ukuthi abantu betsho ukuthi bafuna into enjani singathi umuntu ongumbulale owayebulala abantu ebesebuya lama-solution e-ground hayi ayisebenzi njalo ayisebenzi njalo bantu bezanupiye siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Chabo!
Isikhathi iso esesidliwe ngumango. Ikuze isikhathi savumi ke ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Udlakela oluqhamuke e-insiza lasemantobo lapho okuchaywe khona abasekeli bemandla le-CCC lwase lungaba luveza na ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela olwesabekayo na. Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi luzaphumelela na. Sibe lendaba njalo yokuthi ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luyakhula njalo soluqhelile esigabeni seMathebelele and North. Yes, uxoxeke lomunye wabenhlanganiso yonale. Hayi, njengoba ngichilo ke isikhathi sethu yiso esesidliwe ngumango esingasavumi kuba siqhubeke sisonke. Liyanelisa njalo ukusithola ebulenjini ku-www.voandebele.com. Liyanelisa njalo ulalela ezinye indaba zethu ngo-7:30 ntambama. Igama lami ngu-Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.